Akumangalisi lokho kwenzwe inhlanganiso ze Western World ufaka ama sanctions la ukuthi siqhubekisele phambili ama sanctions la. Ngibona abantu abane ngifanele bakuzwisise ukuthi sikhuluma kunje angithi kule ndaba esifana lokuthi esifana lolu daba luka iTaitsa mara ongabonakaliyo olokhu kwanyamalala sokuze kukwana sokukwana inyanga ezinenye ezithize kulokho edingwa kungazi ukuthi unga. Izinto ezinjengazona ezi yizo izinto ezenza ukuthi umhlaba uqalise ukubuzisisa ukuthi abantu labanqala sithi bona sebetshintshile batshengisa inguquko kuzenzo zabo, batshengisa ukuthi they are reformist. Bakwenza ngaliphi ngoba ekugcineni abantu lokho benyamalala bengabonakali ukuthi kwenzakalani, okutshengisa ukuthi into le ekhulunywa abantu ukuthiwa i-good governance ikhanya ngani iyahlupha le rule of law. So yiyo indaba enkulu eyenza ukuthi amazwe lawa aqhubeke engawatrust. So akumangalisi lokho kwenzakeleyo.
Ubona abezanu PF ikakhulu yena uMgabe ubona lithatha njani leli nyathelo? Sibona ukuthi bekule mizamo eqhubekayo eyokuvuselela ubudlelwano phakathi kwe-EU leZimbabwe.
UMgabe iyamcaphula kakhulu le nto njengoba umbone Livin ekhuluma nama-politicians lakade evakatshilawe America State House ukuthi ukhulume wathini, ukubeke kwabasobala kubo bonke ukuthi ubuhlungu ngento eyenzakalayo, ubuhlungu ngendlela aphathwa ngayo. Ngoba ube zitshela ukuthi iminyaka yonke le usebenzela ama-interest abantu be-West, esenza konke ade kwenza esebenzela ama-interest abantu be-West, ukuthi amazwe lawa e-West suddenly azwakale esehlamukile esemjezisa ngale ndlela kumzwisa ubuhlungu. Ngibona ngazandla kathi sibabe sisebenze lokho abakwenzileyo kathokozi. Into le iyamcaphula kakhulu, yiyo vele into eyenzakalayo. Ngibona ngazani futhi into enjengale lanxa kulisikuyisinqumo abasithethiwe abantu laba ezingathi ngesilungu phecelezi matter of principle. Uhlupho abazahlangana nalo ukuthi ngesilungu singathi it emboldens uMgabe, akumenzi aguquli izenzo zakhe njalo azihlolisisise ukuthi yena ungumuntu oyisima kanjani. Kuyamqinisa, kumenza aqinise into zakhe zonke azenzayo. Njengoba umbonile kade ekhuluma indlela akhulume ngayo African Union, umuntu ongatshengisela ukutshintsha lo izenzo zakhe, akuqukanga lo muntu.